Pele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 12 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asesizamile sokuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngithe nxa ukuthi imali yekhaya izabuya. Kusakhona okunye okumele kusizekele kube nempahla.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kwele Melika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kuseyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke Tsimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha ngebe khona kuma provincial elections aya vunyele ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanyana kwinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba seMashonaland West kubandla leMDC sikhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla. Sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi ogazela iminyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni elemelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eleZimbabwe alitholi incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende usezasungula imali entsha kuseyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli zindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kweleMelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. EleZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho welizwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho welizwe.
Ah, mina kwami ngeza lapha ngibona ingani isikhathi sokubana kutholakale imali yekhaya isikhathi sangikhona sesifikile. Ngoba sesizamile sokuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound, kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngithe nxa ukuthi imali yekhaya izabuya kusakhona okunye okumele kugcizekele kube nempahla kubambe sibi lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwamafactory emaindustry kuvuselele leyinye imkhono yomkhonomi enjengokulima ukwemba izinto ezingani ezemali ezithengiswayo njalo kukhangelwe bona kuyalungiswa into zokugebenga lezi ozokuthi ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhizisa amabhizinisi lokusebenza kwakhulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo igcina isicitshwa abanyo zero. Ubona ungani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana idanger yokuthi khona khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana leyo inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi i-monetary policy kukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sesikubona ukuthi uhulumeni ngenxa yekwenza lokhu yikho kusuka kanjani lenku lohlupho lokuthi sokuba le mali eningi egijimisani into ezilutshwane lokhu kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele kuqondakala kwana ukuthi inhlanganiso yenaneli zebhenki inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Hallo ke ngumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho beqoqa le studio 7 ecingweni esebilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwebond leye RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanqa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele iStudio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Hayi, eqinisweni baba, amathembu nganasiselayo, amathemba siselayo, sesikhomba ukuvuma konke wathakuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right kuphi ngoba kuyona leli elalikhona imali sasinethemba ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili i-right hawu kathesi ha ayisathengi.
Ye, kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku? Isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo, kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo sokuba amarate asekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze amarate kakhulu kudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo ma ushopa nge-US dollar irate yesitolo is 450 kwezindawo 430, phandle kuba siphatheleni irate isukubo 360 370. So kuba abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitolo athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyikuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa, awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye? Akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafani lalezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa baba. Imali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamanzi, isebenza khonapha ekhaya.
Lo ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla le-MDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla uNomzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. UMnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele uMnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcini sihlalo webandla. Umsekeli kaMnumzana Chamisa uMnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. UMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kwele Melika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela uMnumzana Komichi, uMnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Paulina Mpariwa. UMnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele loMnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle, ukhanyana nakubanga le ndubeko eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungena ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota, into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga. Kukhanya ngani abantu belungisele, ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe yikho khona ukuthi abantu kabasuka ngaba bathola kade bekufisela kodwa khanya ngani hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela isebenze ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijene amaprovinsi ajiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo gcele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kwiprovinsi emkhethileyo.
UPresident Chamisa ke thisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona. Akukho akusento ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona lanxa engekho ngakho kangiboni ukuthi udibono ngabe lungaphi kulokho kungafenani abantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America kuCongress yase-America ube ngekho uPresident Chamisa kodwa ukhethiwe.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina kuqhamuka udlakela abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali yokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokhu akuthembisayo.
Kunzima ngoba amashopu ethu aluthwa ngoJanuwari kuyadanisa ukuthi uhulumende ayi-acti ngalutho. Uhulumende wethu wathi sifisa ama-form submit ukwenza ukuthi basinike amaloni ukuthi siqalise amashopu but akula action eyenziwayo. Kuyadanisa ukuthi babesithembiselana into abangaseze bakwanisa ukuyifeza. Siyacela ukuthi ngabe iyayenza i-action masinyane i-government isiphathis kwalile kumbe imali yangkhona sebedlile njengoba behamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo omunye njalo wabalahlekelwa yimpahla uthi ngeviki edluleyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amaforms amaloni kuhulumende asazi kumbe sizathola imali kodwa ke isikhathi sesiside shuwa silokhe silindile. sasizo sahlanganisa lapha nalapha ukuthi lati sikwanise ukuthi sime ngenyawo zonke.
Umnumzana Admire Ngwenya othengisa omakhale khukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yamaretsi isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho yerethi ekade khona ekuseni. Ntambama usiyatshintsha ufice irethi u-400 uma ngalo ukuthi kathi njengoba seyitshayilo sekangaka utshayilo sengxa utshintshwa kwamaretsi. So and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni. Osiphatheleni bakhona bakhiliswa ngamapholisa la bengafica utshintsha amapholisa akhona la afike ehle akubophi. So iludoro esihlangane lalo lolu sitshintsha lokuthi kuma-suppliers ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Mbambo oziqhathileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shopu yempahla uhlupho esihlangana lalo ngama-rates awemali akhwela every day and then sigcina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane. Nxa sithi siyathenga futhi izimali kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa. So yizinhlupho esihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa yimpahla ngoZibandlela bathi lokho bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga imali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babosomabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni eye IMF le World Bank kanye lombiko kamphathintambo wezemali yokuthi eZimbabwe lizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigabeni seCastlelager Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi uyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League kuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo yincitshi zomdlalo wenguqu zithi impumelelo yomdlalo wakusasa ozagqotshelwa enkundleni eBarber Field izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco selinyakenye emdlalweni ofanayo. Iqembu leChicken Inn linqobe leDynamos nge-1 kanye enkundleni eBarber Field. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo. Uyehlelwe ukuba idlalo kusasa iqembu le-TL1 lizemukela ele-ZPC Kariba ngasemandaba. Uthi eleHarare City lizadlala leli Highlanders enkundleni ye-Ruvaro. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esikodlweni.
Sihlala sile njongo yokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo. Kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kusizini yonke idlala indima enkulu kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo obekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngoba inkundla obekumele udlalelwe kiyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse ngensonto lakho. Umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leCape United leChapungula odluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leWangi lizamukela iNkezi Platinum Stars ngaseColliery, iqembu leRentals lizadlala leLeyada ngaseRufaro ukuthi iqembu leTriangle lizagqekelana leLemanyika Diamonds ngaseKipo. Ngomvulo iqembu leMshwani Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, uhlelo lokuba amaqembu amele amazwe azaphatheka kumidlalo yokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika azadlala njani emncintiswaneni ozagqutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu afakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuliqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okuyilo liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa eleNigeria, eleMorocco, eleSenegal kanye leleTunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa eleDemocratic Republic of Congo, eleGhana, eleMali, eleIvory Coast, eleGuinea kanye leleAlgeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa eleSouth Africa, iUganda, iBenin, iMauritania, iMadagascar kanye leleKenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abaliswa eleNamibia, eleGuinea Bissau, eleAngola, eleTanzania kanye leleBurundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kumidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uGazela Imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuNtungamile Inkomo esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lidlalade likaGazela Imnyama elesibili njalo lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela indlikizane le elizibulo ledlalade ethi ngengoma. Ingubani kahle kahle linsizwa
uGazela Imnyama insizwa ekuqhamuka phansi lena kwelaseKhezi. Igama lokuzalwa nguThiyambiwe Imfoka Ncube kusho kuPhalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMasikhandi ngoba umculo kaMasikhandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngisho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya, ngakho wasuvele wahlala ungaphakathi kwami waze wathi uma sengithenga khula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJazz Maraveni afunda ukudlala wona umculo kaMasikhandi.
UGazela Imnyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngitsho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. ingoma ugazi uhamba lo Rachel kodwa ingubani ke lintokazi
uRachel ngintombazana engahlangana la ngimuzwa ecula kamnandi kumculo wegospel kodwa kungintombazana wakabe ngisho nedlala deli lodwa asengithanda ukuthi ngisebenze laye kuleli dlala lami ngoba ngifisa ukubana laye afinyelele ebantwini emculweni wakhe
atholakala ngapha amadlalade yakho gazi
idlalade lamleli liyatholakala lapha koBulawayo kukhona 4th Street or 5th Avenue Cell Media Shop lapha elitholakala khona elithengiswa khona ma okoBulawayo abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785391096
hayi siyabonga thwasa lika Jay uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo woza Friday silethulelwe nguNtungameli Nkomo singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwelemelika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye okakathe sengelithiya kustudio 7 live talk igama uChris Gande lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.